sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 kuNhlangula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, osomabhizimusi ababalisa umnumzana Mike Chimombelo, umnumzana Moses Mpofu bathi lamuhla bazinikele emahofisini ezakhi yona ethi ifuna ukubaphenya kudaba lwenkohlakalo, kodwa izakhi yathi imatasatasa okanamuhla, ngakho izababiza kwezinye insuku.
Uya kwabo amajaha lawo mabili lawo Chimombelo Mpofu ezakhi, beyithatha amavidiyo, beyithatha amapikitsha, bekhanya bezichelesele nje kuphela. So kutshengisele ukuthi akula ndawo lapho indaba leza kuyakhona.
Izakhamizi zenkayi zithi sezisungule isikhwama esizaphathisa abaqhuba amabhizimusi athuthukayo labafuna ukuwasungula ngendlela yokuthi baziphandele.
Weda uyathengisa amatamatisi, kumbe uthengisa amakhabishi, kumbe ufuna ukuvula i-resaloni, kumbe ufuna ukuvula i-restaurant, ufuna ukuthengisa ku-restaurant. Weda uyenza i-wedding, kumbe i-carpentry, ulungisela abantu izinqola.
Ikhomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi icwayisise ngenkohlakalo okubikwa ibisenziwa ngumanisipala weHarare kusukisela ngomnyaka ka-2017 iqale umsebenzi lamuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Osomabhizimusi ababalisa omnumzana Mike Chimombelo, Moses Mpofu bathi lamuhla bazinikele emahofisini enhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, yona ethi ifuna ukubaphenya kudaba lwenkohlakalo, kodwa iZAC ibikwe ithe imatasatasa okwalamuhla, ngakho izababiza kwezinye insuku. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Mpofu lomnumzana Chimombe abakade bebikwa bengekho elizweni kodwa beseChina, bebevele bedingwa iZAC isithi ifuna ukubaphenya kudaba lokuthi bazisebenzisela imali okwakumele ithengele izizalwane zeZimbabwe eziswelayo imbuzi, langodaba lokuthengwa kwemitshina yokhetho ngomnyaka odlule. Imali le yayifika kuzigidi ezingama-40 amadola eMelika, i-$40 million, igqwetha eliba melayo. Umnumzana Thabson Zwetero uchasisa okwenzakale lamuhla.
Sifikile lapha sizilala besifamelelewe lapha eZAC. So ke hayi sesikhulume labo, bathe bazasibiza konke nje konke kuright. So sizamelela bona ukuthi bazakuthini.
Izizalwane zeZimbabwe lazo seziveze imibono ehlukeneyo ngodaba lokungaphenywa kwababili laba lamuhla, zisithi yimvama yeZAC ukubopha okwesikhatshana iphinde ikhulule abantu ngokungacacanga, kukanti ivele ayilamandla okuthonisisa amacala lokubopha ngokupheleleyo. Ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi lapha kungabe kudlalwa ngabantu ngoba bazabayekela icala liphelele emoyeni. Eyinye yalezi ingcwethi ngumnumzana Rejoice Ngwenya.
So kusuthi khona uya kwabo amajaha lawo mabili lawo Chimombelo Mpofu ezakhi, beyithatha amavidiyo, beyithatha amapikitsha, bekhanya bezichelesele nje kuphela. So kutshengisele ukuthi akula ndawo lapho indaba leza izakuphelela nje emoyeni.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane lo mnumzana Ngwenya esithi akusathembisi ukuthi ababili laba bazaphenywa.
Ngakuthi Mombe akumangalisi, kodwa vele kukhanyelelwe. kubhaywa nje isikhathi eZimbabwe kunzima ukuthi ukhangelele ukuthi abantu abenze corruption lohulumende ngababopha.
Isikhulumi sebandla elibusayo umnumzana Farai Marapira uthi kuhle ukuthi umnumzana Chimombe lompofu bazinikele kuzakhe ngoba kutshengisa ukuba balandela umthetho.
Tanzwa kuthi bachimombe nabampofu bayenda kuzekhe.
Ya ngizwile sibili ukuthi laba omike Chimombe bahambile sibili zakhe. So ke hayi into enhle esikhangeleleyo njengesizalwane seZimbabwe ukuthi wonke umuntu nxa kule nto ezinjengazivalezo aparticipate indaba zakhona zilungiswe kuhle.
Kodwa ingcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Efincube uthi abantu abaselathemba lezakhe.
Isenzo lesi singesinye sezinto ezikuthi abantu beZimbabwe bangakholelwa ekuthini labo abafanele balwe lobugebengu lokwebiwa kwemali bazinikele ukuthi kwenziwe ngendlela efaneleyo. Ubonakala kuyadlalwa nje, akuthathwa izinto ngendlela ezingakhona. Ilizwe liyaphela liqedwa yi-corruption, kodwa labo balwisa i-corruption babonakala nje bayadlala, bazithathela isikhathi sabo kodwa imali isebiwa iphela elizweni.
I-Studio 7 ayisayinelisanga ukukhuluma leziphathamandla zezakhe ezibona ngokwethulwa kwemibiko ngoba zingadobhi ucingo njalo zingaphenduli imibuzo enkundleni zokuxhumana ebulenjini ngodaba lokuzinikela kukamnumzana Chimombe lompofu. Izakhe ithi phezu kwababili laba ifuna ukuphenya usomabhizimusi umnumzana Wicknell Shivayo owayesebenza lababili laba kudaba olufanayo. Babikwa batshontsha imali kahulumende ngesikhathi bephiwe imvumo yokuthenga impahla yokusebenzisa ngesikhathi sokhetho besebenza lenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Election Commission lenkampani yeSouth Africa. Umnumzana Chimombe lompofu betheswa omunye njalo umlandu wokungaqhubi kuhle uhlelo lwembuzi besebenzelana logatsha lwezokulima. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikhomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ichwayisise ngenkohlakalo okubikwa ibisenziwa ngumanisipala weHarare kusukela ngomnyaka ka-2017 iqale umsebenzi lamuhla. Ikhomishini le izahlolisisa imibiko yokungaphathwa kuhle kwezimali kanye lokungaqhutshwa ngendlela komsebenzi egoqela ukuthengiswa kwezitanda lokuqhatshwa kwezisebenzi. Umeya waleli dolobho uCouncillor Jacob Mafume uthe bayalwamukela uhlelo lolu njengoba labo befuna ukuzwisisa ukuthi iCouncil ibisebenza njani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ama-investigation alungile nxa kuyikuthi kulokhu ungahambi kuhle ngoba ungakhangela ziningi into ezenzakalayo kuHarare City Council esingasuthisiseki ngazo thina njengezakhamizi. Kodwa udubo esilalo manje ukuthi ama-investigation la maningi ayenziwayo kodwa akalungisi izinto kangako ngoba ungakhangela almost every ama-councillor onke ake akhethwa ngito previous kucina kusiba nama-investigation le-corruption. Then sibe sesisiba wanidithila ukuthi ukuba wrong ngama-councillor yini kumbe there is something wrong in 50 ekhona enza ukuthi kuhlale kulama investigation.
Kungenziwa njani ukuthi kuxazulule lolu daba kubonakala ukuthi udubo vele lungaphi?
Into efunakalayo lapha yikuthi i-council ngoba abantu abona ukuthi nasi sithi ngama investigation sesizama ukudinga ukuthi ngubani olecala. Kuzangena futhi enye i-municipality kwenziwe amanye ama investigation ngoba nxa ama investigation esahlala ekhona okusho ukuthi i-system i-wrong ulozeni u-government kumele ukuthi akhangele i-system ekhona abone ukuthi i-system yakhona injani. Ngesikhiwa kulabathi i-systems audit. So i-systems audit kulokuthi ikhangele or i-accuse an individual. Ikhangela i-system ibisibona ukuthi kathi kuyini okurongo ngesystem okufuna ukulungiswa kube sokulungiswa khonoko okurongo ngesystem ngoba sizahlala siwesta imali eningi ngoba singakhela i-investigation siwesta imali eningi kungenele i-municipality amameya kuthiwe khona noka bezikuhle ngakwenza investigation kungene abanethi kuhlala kuzenza investigation. So I problem lapha is beyond just individuals, it is to deal more with amalozi namasistimu.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust ubesecingweni leStudio 7 eseHarare. Izakhamizi zenkayi zithi sezisungule isikhwama esizaphathisa abaqhuba amabhizimusi athuthukayo labafuna ukuwasungula ngendlela yokuthi abantu balesi sigaba baziphandele. Isikhwama lesi sisanda ukusungula ngokusemthethweni ngumnumzana Jabulani Hadebe omeli wenkayi South edalele parliamente, yena othi uhle waqala ngokusinikeza imali ezinkulungwane ezinhlanu zamarand 5000 rand. Okunengi ngesisusa salolu daba lokuthi uhlelo luzaqhutshwa njani asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele umnumzana Hadebe.
Sibeka umfowethu uMtsheli Sibanda ngomgqibelo. UMtsheli Sibanda ube ngu-businessman olodumo kakhulu kwelakithi enkayi. Wasungula ama-business akhe ngama-early 90s, waqala ngeshopu eyodwa wazosungula amanye amashopu ehambe sakha ama-supermarket kuma-wadi atshiyeneyo enkayi South. Into esimthangela yona ngeyokuthi lapha besiya khona sakha ishopu ubeqatsha abantu abazo la khonapho ezindaweni ezisemabhuzaneni kule nto abasebenza khonapho ukuze labo bathuthukise impilo zabo benelise ukwenzika iy'muli zabo. So okutho ukuthi ngomgqibelo simbeka laphana bakhulumile abanye bekhuluma imbali yakhe ukuthi kube ngumuntu adengenisa abantu kakhulu. So njengo-member of parliament wenkayi South masibona kufanele ukuze ibizo lakhe le mbali yakhe ingachithi ukuthi silontshe business club ebizwa ngegama lakhe, njalo libizwa ngegama lamasho pakhe okuthiwa yithokoza business club. Leyo business club ngeyokuncedisa abatsha ikakhulu omama abasacathulayo abasaqala amabhizinisi. So njengo-member of parliament enkayi South ngidonethe i-5000 rand kuyikuthi bona bazabumba ikomiti yabo eye bahlela imithetho esikubiza ngokuthi i-constitution yeclub yona leyo. Mina kwami ngidonethe esikubiza ngokuthi i-seed capital ngesikhiwa, okutho ukuthi bona bengavumelani ukuthi labala ama-monthly subscription be-chaya isikhwama sabo sikhule yimali ababeyibolekisana njengabahlali benkayi osemabhizinisi abathathulayo abasaqala amabhizinisi bebolekane benge-family award izinto leyo kodwa kobulawayo kumbe phandle kwelizwe ikakhulu e-South Africa labobhotswana kumbe kubo Zambia amazwe lawo esakhelane lawo.
Abaphatheka kulesi isikhwama bakhethwe njani kumbe bazakhethwa njani njalo bagoqela ziphi izigaba zenkayi?
Okwenzakalayo ngiyokuthi ngesikhathi ebekwa ubaba uMtsheli Sibanda libona osomabhizinisi labaqalayo osomabhizinisi abancane abasaqalayo, lesi sikhama sikhangela bona labo osomabhizinisi abaqalayo, njalo akulamgoqo ukuthi ngibani ongangena khona club engajoyinwa ngumuntu wonke okhona enkayi, especially kwi-constituency yami enkayi South. And okufisayo okhululekile ukuba yingxenye yaleyo club esiyibiza ngokuthi Thokoza Business Club. Then nasejoyinile laphana ukuyibo njengama-member sibavumelane ukuthi ngenyanga umuntu kumbe ufaka 50 rand kumbe ufaka 100 rand kumbe $5 kumbe $10 kukuyo wonke wavumelane. Okwami njengommeli wabo edalele ephalamende ngithe ngibancedise ngokulontsha leyo business club lokubafakela esibizwa nge-seed capital. Leyo yimali vele othi i-club ifonywa bayithola ivele esikhona.
Baningi yini abasungula amabhizimusi njalo lapha sikhangela amabhizimusi anjani?
Ngokunzima esibhekane labo njengelizwe ngibone njengo-member of parliament ukuthi ngisungule esingakubizani ukuthi creating job opportunities, ukucreate amathuba omsebenzi. So okutho ukuthi wonke ofisayo whether uyathengisa amatamatisi kumbe uthengisa amakhabishi kumbe ufuna ukuvula i-hairsalon kumbe ufuna ukuvula i-restaurant ufuna ukuthengisa ku-restaurant uyenelisa ukujoyina leyo club. Whether uyenza i-wedding kumbe i-carpentry ulungisela abantu izinqola uyalungisa
isizivalo ama wardrobe ukhululekile ukuthi wena leyo club ungaba umuntu othengisa esikuzama ukuthi ngama cellphone accessories ama electrical gadgets ukhululekile ukuthi wena leyo club iclub leyo ngiyomuntu wonke oyisizalo ngisenkayi ofuna ukuncediseka la ukuthi asungule eyakhe ibusiness nabantu sebejoyine leyo club ibe nemithetho yayo beceda lapho besesiyavula esikuza ngokuthi yi-bank account lebhanga abazelikhethile ukwenzela ukuthi yonke imali eyabitholiwe kungama-subscriptions iyahamba iyefakwa ebhanga nakungenzakala ukuthi omunye wamalunga eklabhu leyo enesifiso sokuboleka leyo mali laba siyabiza ngokuthi ngama-signatories bayahamba bayethatha leyo mali ebhanga banikeze lowo yabe eyitshelile ukuze ancediseke kuleyo bhizinesi ayenzayo.
Lo ngumnumzana Jabulani Hadebe, umeli wenkayi South edalele parlamende obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga owe Studio 7. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi lukhathazekile kakhulu ngokuswelakala kwabongi kanye lengcitshi ezilapha imikhuhlane engavamanga ngoba sebasuka kwele Zimbabwe ukuyadinga amadlelo aluhlaza emazweni afana leBrithani leSouth Africa. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Amazwi la ethulwe ngumnumzana Douglas Mombeshora, umphathintambo wogatsha lwezempilakahle evula ngokusemthethweni umhlangano obuqoqwe ngabe-Private Healthcare Association of Zimbabwe kuvikela iphelileyo edolobheni leVictoria Falls. Umnumzana Mombeshora uthi ingcitshi lezi zigoqela odokotela abahlinzayo, ama-surgeons, abalapha ukufana lamadlala, ubuthuku obakhela enhlamvini zamehlo, abatshisa imvukuzane labahlinza ababele ethayo kungesizathu sokuwa kwesisindo somnotho welizwe leholo eliphansi. Inkulumo yakhe ibikwe ngobe yisithunywa sakhe oyisithiphatha amandla kugatsha lunye umnumzana Maxwell Hove.
After the COVID pandemic,
pambilini kobhubhane lwe-COVID-19 beselabongi abangelamsebenzi, seludlule samangala sisithola bengasekho, sesihanjelwe zingcitshi ze-intensive care unit, abe-surgery, abohlangothi lwe-oncology, abe-renal services, njalo njalo.
Umnumzana Hove phethe komhlangano lo utshelela umsakazo ukuba olunye uhlupho yikuthi kuyasilela ababalisi babongi lezingcitshi labo asebabopha imitshaqana balubhekisa kwamanye amazwe.
We now have a shortage of those because they either have been attracted to those greener pastures.
Labo sebasichiya bekhanga lidlelo, njalo abanye babo sebathatha ipentsheni, njalo silezinye njalo ingcitshi zamadokotela abapheka imithi emalebo, labo asebahambayo asisomi yikho okwenzakalayo.
Omunye wasebayadinga idlelo ngumongikazi uEdith Mageza othi yena waphoxwa isimo somnotho.
Bengingasenelisi ukugcina abadala kanye lokubhadalela abantwana ischool fees.
Umnumzana Munyaradzi Mujuru wePremier Service Medical Aid wekelele kulawa wengeza esithi ezinye izizalwane zakuleli zigcina zisela ukwelatshwa ngokupheleleyo ngesimo sobunzima bomnotho ikakhulu kulabo abadinga ukuhlela inzwa ngoba intengo zama medical aid kumbe ukuzikhokhela ziphezulu kakhulu.
So we keep asking ourselves, particularly in the space, how can we make this more affordable?
Sihlala sizibuza ukuba singakwenza njani lokhu kube lula kuzulu ngoba owethu umsebenzi kufuze ukube ngokubona ukuba ezempila kahle zifinyelelwa ngumuntu wonke. Ngakho lathi kufuze sixhasane ngokuhlolisisa intengo zethu ezibhedlela ezizimeleyo.
Umnumzana Edward Chikoto wenhlanganiso yobulembu eTande Mutande ubike njalo ukuba abezempila kahle kufuze bexhasane labo ukuze kube lesiphala samabhuku ezigulani ezihlala ebulenjini. Uqhubeke wathi iningi kalilambali kumbe umkhondo wempila kahle yazo ngesizathu sokusetshenziswa kwamabhuku nje.
Kusibhedlela esisoda ulwakho ukuthola ukuba imbali yesigulane lamabhuku akhe asehofisini ye-administration emawadini lasefamasi ayabe ehlukene. Lokhu kwenzekile kimi kunsukwana nje, njalo uzafica udokotela lola lwana beselapha isigulane sinye bayabe belembali lemithi ehlukeneyo.
Kodwa kube lo mbuzo kwabezempila kahle ukuba lokhu kungaqondiswa ngandlela bani ngesizathu sokuba labo abobulembu intengo yabo imba eqolo okwenza izibhedlela zehluleke ukuba lobudlelwano. Ephendula umnumzana Chikoto uthe bona njengetande mutande sebesule intengo ye hard drive kunhlanganiso lezi njalo bazaqhubeka besehlisa le ntengo yedatha ukuze izigulane zibe lembali. Umnumzana Wovelaye uthi uhulumende kagoqanga nje izandla ngoba sebabumba uhlangothi lwe Health Service Commission inhloso yayo iyikuhlolisisa inhlupho zeholo kanye lendawo zokusebenzela kweziqhatshwa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunakuthaba Dlamini.
Ingxoxo mpikiswano yakuqala eyokhetho lukamongameli weMelika iza kwenziwa ngolwesine. Kodwa udaba lwabokuza kanye lokutholakala kwayengomongameli uMnumzana Donald Trump elecala lokufumbathisa unkazana okuthiwa waya laye emacansini yizo indaba ezisegudweni. Izizalane zeMelika kuzamele zimelele kuze kufike ngolwesine ukuze zazi ukuthi okhokhela amaDemocrats uJoe Biden uzasebenzisa na ukutholakala kukaDonald Trump elecala kulingxoxo mpikiswano. UMitch Landrieu ongumgcini sihlalo womkhankaso kaBiden ukhulume ngalolu daba kuhlelo lwangesonto olwe Meet the Press olwe NBC.
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon, it goes to his behavior and it goes to his character.
Udaba isilo lokuthi uDonald Trump isibotshwa ngolokuziphatha kwakhe kanye lobuntu bakhe. Khumbula ukuthi wehluleka ukubhadala izikwelede kaninginengi. Lokhu kutsho ukuthi ungusomabhizimusi ongalunganga njalo walahlisa abantu bonke ababesethembela kuye ukuthi baziphilise.
UTrump uyawalandula amacala lawa njalo wafunga ukuphikisa isinqumo senkantolo. UBiden ulungiselela ingxoxompikiswano le ezivalele kodwa uTrump wakhetha ukukhankasa ngempela viki ubeseWashington leFiladelphia njalo eveze ukuthakazelela lingxoxompikiswano kwezinye izikhathi ebuza abasekeli bakhe ukuthi aziphathe njani.
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history, or should I be nice?
Kufanele ngiqinise ikhanda na ngimtshele ukuthi nguye umongameli owehluleke ukwedlula bonke, kumbe ngizinze ngimtshiye akhulume? Kuyafana na ngiqinise ikhanda?
Okhangelelwe ukuthi uzamela ibandla lama-Republican kukhetho lukamongameli usebenzise njalo umkhankaso wangomgqibelo ukukhumbuza abavoti ukuthi umi ngaphi kudaba lwabokuza abangela maphepha.
And on day one we will begin the largest domestic deportation operation in American history.
Ngosuku lwakuqala sizaqala ukuxotsha laba bantu ngendlela engazake yenzakale eMelika akula ngenye indlela.
UBiden kusikhathana esedlule uqale uhlelo olwehlisa iziphepheli emngceleni osezansi yelizwe kodwa wasungula njalo enye indlela yokuthi abokuza abangela amaphepha abathetheneyo lezizalwane zeMelika bathole amaphepha okuba izizalwane. Kumbiko wakhe ku-NBC umgcini sihlalo womkhankaso kaBiden uphe uTrump lama-Republican umlando esithi yibo ababangela udubo lolu.
The border is in trouble and it has been for the past 20 or 30 years in this country. Joe Biden on day one
umngcele wethu uthwele nzima njalo ubuthwele nzima okweminyaka engamachumi amabili kusiya kumachumi amathathu. UJoe Biden ngosuku lwakuqala wathumela ugwalo lokuguqula indlela okuphathwa ngayo abokuza kuCongress kodwa abenzanga lutho ngalo.
Ngaphandle kodaba lwabokuza kukhangelelwe ukuthi uBiden loTrump bazabuzwa ngendaba ezithiyeneyo kulingxoxo mpikiswano ezaphathwa yi-CNN ngolwesine mhlaka 27 wayenalinyanga. Udaba lolu luqoqwe intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias.
Okwamanje sengilichiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibonani kanti yena ukuthi umsakwa lo nguye yedwa yini ekuzaniphisi yakhona ongasebathula abanye laba sokuzwakala yena yazi maye khuluma so kanti yena ucabanga ukuthi makukhulula ngephathi kuphela khona ngephathi yalwele inkululeko lama yamaphathi abantu bezambia bazibonisa kahle babona umhlaba wonke ukuthi wakhethana le iphathi ekhona manje kuye akasebenzi yena iphathi wrong mabemtshela ukuthi upresident wakho lo umoshile ngokuyemazweni afika akhulume kabi ngomakhelwa nani ukuthi kulungi kodwa ke kusasa uyawususele wedwa le obaleni
elinjani Studio 7 kanti Studio 7 seyana Studio 7 seyana isasithumezeli sesiphonga ubona kwezinye indawo ephonga ukuthumezela kanti Studio 7 selangaphikithi ngapi akusela number zethu yini akusela zelazidileti number zethu Studio 7 fake ezinye singaze sikhuluma lisiphenduli singaze sikhuluma lisasisendela ama-message lathi khona lizangena kuwhatsapp manje alisasendi indawo yonke
hayi bo lathi phela siyazifuna inews
ngitshona njani basakazi kambe ngempela basesekhona abantu eZimbabwe abasakholela ukuthi kusele qembu eliphikisayo labochabangu labo Albert Mhlanga labomozora angazi kuyadanisa hayi abantu singavumeli ukudlalwa ngochabangu labo Albert Mhlanga lapha lokho betshela abantu ukuthi kule triple c kwaphela kudala lokho akusekho lokho
hayi mina ngikhala ngogawu lelo babethuma ukuthi ngabe bayazifundisa labo ukuthi babone ukuthi becabangela abantu bangacabangela izinsizo zabo siyali bayadla kuzani kodwa asoze badle kuze kube amen ngoba sihlupheka nabo sithenga amashopu afanayo abantu abasazi ukuthi bafundiswa kwamanye amazwe kodwa ngendlela abenza khona ngani bona bahlali lapho ngani abekho kuleli lizwe iZimbabwe siyahlupheka ngenxa yeZANU-PF and asoze kutshintshe asoze kutheni ngenxa yobona labo bengazimiselanga bengenzani abahlupheki ngona abahlupheka bahamba kumaphotos bathenga ipetroli edulayo njengabanye abantu
sibingelele Studio 7 linjani lonke mthokazi womsi sithanda ukudlulisa amazwi onduduzulu kusise besimazi kakhulu ngokuthi nguMavis Gama Mavis Gama sithi khona umoya wakhe ungaphumula ngokuthula sifunde okuningi kakhulu ngomsebenzi wakhe omuhle kade wenza la ngoba phela ma ulalele inyuzi asilaleli inyuzi kuphela ukuzwa ukuthi kwenzakalani eZimbabwe siyabe sisenzela lokufunda kuningi esikufundayo siyabonga kakhulu isingathi umoya wakhe ungaphumula ngokuthula nezihlobo zakhe ziduzeke
ye sanibonani basakazi weTudio 7 nabalaleli hayi siyamuzwa uMavaza lapho uyakhuluma ukhuluma into yakhe engaisidindi umuntu omdala ukhuluma into ebole kanje sihlekisa ngokulimala kwabanye abantu sibayiqamangondla kodwa into engiyitshoyo kuzoliphelela one day madoda and ngifisa uNkulunkulu alekugcine uNkulunkulu impilo ibendle fike kodwa alincitha amandla sili overtake ngoba angeke siyintsha seZimbabwe about millions and millions abantu baseZimbabwe bahlala ezweni lapho hlezi nzima kwamanye amazwe siyahlupheka siyahlukumezeka wena uzokhuluma isidinde esinje so khuluma ukubola ukuthi hey abantu hey bachaywe kuphi kuphi mina kodwa ndokusola nje
lawo bekungamazi enu linabalaleli beStudio 7 elisithumele wona kunombolo zethu ezithi plus 1 202 465 0318. Lingasebenzisa yona le inombolo nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lilalele kumsakazo weStudio 7 sisakaza singapha eVoice of America eWashington DC. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lweLive Talk lapho esihlaziya khona udaba lwenkohlakalo lapho inhlanganiso eZimbabwe Anti-Corruption Commission ethi ilungiselela ukuphenya osomabhizimusi ababalisa omnumzana Mike Chimombe, Moses Mpofu, Lowitnell Chivayo kudaba lwenkohlakalo. Singake hlukanike zihlobo sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Osomabhizimusi ababalisa omnumzana Mike Chimombe lo Moses Mpofu bathi lamuhla bazinikele emahofisini eZak yona ethi ifuna ukubaphenya kudaba lwenkohlakalo kodwa izakhi yathi matasatasa okwalamuhla ngakho izababiza kwezinye insuku. Izakhamizi zenkayi zithi sezisungule isikhwama esaphathisa abaqhuba amabhizimusi athuthukayo labafuna ukuwasungula ngendlela yokuthi abantu baziphandele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.